Ngiyabonga. Athina njengemthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama-university njalo lamankampani amabili sikhangele kakhulu udlame olumayelana namacansi. Sisebenze njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale lephalamenti ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini lesikhangelele umthetho womhlaba jikelele o-International Labour Organization esithi ngi-Convention 190. Iphalamende iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabeli kumele kokuhlukuluzwa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nemisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla, kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyalandela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe, ama-cross-border traders abanye bathi emsemsikeni ananzeli ukuthi labo bantu basebenzi. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umntazana osendlini yami kuve yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayebika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe wawuxotshiwe uhlukumezile ngokuthi nedaba yokuthi wayalala icansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube nendlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukukhulumisana labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu ngase ngikhuhlumeze ngikhathamezini emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi umelisa bambabike usajoin ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyanyisayo ebhizisi isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yinto inkampani nxa ilungisa isidaka leli kayilungisise ngendlela efihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.